uMazikhanye loSindisi Wemoyo labanye abangazange babotshwe abathatha i-petition besithi bayahanda over ku-High Court ukuthi bebonise ukuthi basijabulela ngalesi senzo okwabangela ukuthi uKhanye-ke loSindisiwe Moyo owayebhabhula umntwana ole-1 year 10 months bahle bebotshwa ngoku-inviter i-fabric violence okuyinto ababengazange bayenza.
Babotshelwa kuhambisa amaphepha bewahambisa e-High Court.
Yes. Icala labo kwathiwa i-inciting of public violence esingazange siyibone ngoba lamavidiyo akhona bephuma behlabela laphana besihlabelela. Njalo umuntu obhabhula umntwana uyi-incite njani i-public violence, njalo uKhanye njengoba ngisitsho ukuthi wayesihlabelela la i-arrest yangkhona kabazange bayi-register. So kutshengiselayo ukuthi akulanto ekhona lapha kulacaleli khona, njalo babesebenzisa u-Section 58-59 of the current Zimbabwe Constitution. Every citizen has got a right to petition and demonstrate as long as it is peaceful. So labo konke abakwenzayo bakwenza belandela Section 58-59 of the current constitution ukuthi bale right yokudemonstrate peacefully besiyavendela i-petition oyikho abesiyakwenza e-High Court. Sinanzelela ukuthi laba abagwetshwayo bagwetshwa e-Third Court, Magistrate Court, which is a lower court compared to the High Court. So laphana kwasoku iyafaka isikhala zokuthi i-High Court isizwele, ibazwele labantu abaphende zeback egami babeduzane behlobo labangani babo.
Izolo bahambile bakuma phambi kwamthethwandaba e-Third Court, kuhambe njani kucala labo lonela labo abalethweswayo?
Yebo, alikangeni singakuthi ngesilungu i-trial ayikaqali i-trial lidlulisele phambili futhi mhlaka-13 January 2023 kuyona le Friday bayabuyela futhi.
Likubona kuzahamba njani ngoba kulabanye laba i-MRP9 laba ababikayo, ubona ngani laba labo kungagcina sokusiba njalo lakibo?
Sibakhangele ngamehlo abomvu udadewethu, sananzelela ukuthi eZimbabwe especially abantu bakumthwakazi abakaze bagwetshwe ngecala kumbe kulandela umthetho. Siyayibisela bhethi kubo baba uDumiso Dabengwa lo-Lookout Masuku around 1983 abanikwa khona icala lamanga le-treason charge abatholakala khona bengelacala i-highest court in the land, i-High Court yathi abaphume. Yena lo obusayo manje u-Emmerson Mnangagwa ngaleso sikhathi wabayalela wathi ababolele ijele. U-Lookout Masuku waze wafela embhedeni wakhe wokugula esibhedlela futhi esejele. Sizananzelela ukuthi bona abagotshwe 36 months abangu-9 babe-chajelwa bona inciting public of violence. So kwenzakala ukuthi ngedeyi bezavuka benika isigqibo sabo u-Magistrate uThawengwa Sengsa wayerule ukuthi bazophiwa i-community service ngelanga elilandelayo. Wavuka sokutshintshile ngoba iHarare yayisifonile ukuthi abatshintshele iwetheswe isigqibo sabo futhi gaga. Umphathi womcaba ongu-national organizer welaye wayelecala elifana nayo kuthiwa i-inciting of public violence wanikwa i-525 hours of community service which is 3 months. Laba labo sikhangele ukuthi njengoba kuyisemcala vele sihlala sinyona le i-charge isikhathi sonke, sifuna ukubona ukuthi bona bazayetheswa isigwebo esingakanani.
So lapha utsho ukuthi uhulumende uyangenela ebatshela isigwebo sokupha abantu abamabandla aphikisayo?
Yinkotho ngoba lathi isikhathi esiningi masibotshwa kubotshwa abantu bethu. Uzwa uyabuza ukuthi i-charge yenu ngeyani, kuthiwe iHarare ayikasitshela. IHarare mbani? Ngoyu-ED, ngoyu-president. Even nangesikhathi kamgayi babesitsho njalo iHarare ithesi libophe.